abantu ungakhangela abantu abalahlupha abantu ababeklamzi ngohulumende uhulumende abantu abakuhulumende basuke batshontsha imali bazinothisa ngakho akuzange umkhuhlane lo wathathwa serious from the top leadership so abantu labo ngoba ubukhokhela abazange batshengisa ukuba serious ngomkhuhlane lo labantu ababuthathanga serious ngokufanayo so mbona ngazathi uhlupho alukho ebantwini uhlupho lusebantwini abantu abafuza ukuthi ngaye bakufundisa abantu ngomkhuhlane lowo bathatha lezi mali bazihambisa ebantwini ukuthi zincedise kube lani lezibhedlela ezokukhangela abantu abale corona but njengoba nje sibonile onguminister we-health esebotshiwe kodwa ebotshwa njalo kulabantwana bakamongameli abathintwayo okungakatsho lutho so ngibona ngazathi into yomkhuhlane lowo abantu abenza ubuchapha nguhulumende
Abantu abanengi sizwa kuthiwa amamaski bawagqoka kuphela bengabona amapolisa okungangokuthi besabukubotshwa kakhulu kwedlula ukubanjwa ngumkhuhlane ungathini ngalokho
Abantu batshona bebhotiga ngalonke leli so mbona ngazathi even beyafaka ama-mask ungakhangeni i-social distancing isi uhulumende laye seyidiscardile ngoba ungakhangeni inumber yabantu asebengade amabhasi and so forth ngenxa yokuthi ilizwe lethu vele lifile amabhasi ehambe egcwalisile abantu ngoba ilizwe lifile so mbona ngazathi abantu bangaze begqoka ama-mask but i-social distancing ngenye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga wonke umuntu uvuka eswa njengenja ugcwala iganga lonke dingo angakudli konke khona kuyana mbona ngazathi ngezinye zezinto ezibangela ukuthini umkhuhlane uqanse lokuthi abantu ababuya from outside the country ngoba ungakhangeni number ilokhu iqansa and iqanisa kakhulu ngabantu ababuya from outside the country akulandlela ecacileyo ukuthi abantu labana bancedise kanjani nabefika besuka kuma quarantine centers and so forth so mbona ngathi uhlupho lonke lolo lubuyela kuhulumende ngoba ungakhangeli Thorn Grove ukhangelile kuzeni lesi sibhedlela sikaNkosi Kulokhu kuthiwa kusalungiswa kodwa sesihlezi inyanga ezingayo into leyihlasile so mbanza ukuthi uhulumende wethu kwakuthatha i-serious